ngibona sibili ngathi umhlangano uzakuba khona. Ngibona ngathi uthenge ngolwesihlanu. Nxa esitsho ukhangela angathi kwesinye isikhathi angathi kakwazi ukuthi uyabuya, kwesinye isikhathi angathi uyabuya. Engikubonayo yikuthi awusoze ube mnandi umhlangano wakhona, ngoba ungathi upresident we-America uyeyisa lo upresident we-Ukraine nxa ngimkhangela ukwenza kwakhe. Ngekho kumele ungathi lo owe-Ukraine kufanele ukuthi abuye azeguqa lapha phambili kwenkosi.
Baba Mthombeni, umhlangano lo njengoba ukhanya sengathi uzakuba ugxile kakhulu kudaba lokwenjiwayo e-Ukraine, libona sengathi udaba lolu luzaphuma njani? Kungaba lesivumelano esiminjani esiza kwenziwa phakathi kwababili laba ngesikhathi behlangana?
Angithi nxa ukhangela kuhle sokubonakala ngathi uTrump ungathi usefuna ukuhlawulisa, kungathi kuhlawulisa ukuthi sanginika imali eningi sokufanele ukuthi lilethe enye imali. Yikho ke khonapho abasebekhuluma ngakho njengoba babengamnxusanga kulwana umhlangano wokuqala engena labameli be-Moscow. Lapho embona khona ukuthi lokhe kungathi kufanele ukuthi yena azizwe lo president we-Ukraine engathi ungaphansi, angathi ulecala, angathi kufanele ukuthi ancenga, angathi kufanele ukuthi atshelwe ukuthi lokhu kwezaba yilokhu, lokhu